ngathi kunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni. Ngakho ke kuba lula ngathi sonke nabekulima isla nelibulima wethu sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuza kwenzakala etown eplumpt, kube nokufola njalo okuza kwenzakala endaweni zathuzelethe hanga usiya ebhaganga. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi weParliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli zendawo ezijiyeneyo kude leParliamente sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edina Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale. Njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sevulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu kulento kuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003 izidera ngumthetho okhona uParliament ye-America owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanishwa ukuthi iZimbabwe inayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, yizo esezenze amakampani amaningi ahlala phansi ehluleka ukuthengisa, amabhenki aweZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyela ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kusetheswa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe. Wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Kwathi owayelikudalela e-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption.